uZulu uyamukele ngenjabulo intengo lezi laloba ekhonona ethi ilokhu iphezulu. IZera ithi igas izathengiswa phose ngamadola amabili eMelika, idola 83 cents kumbe phose yenkulungwane lengxenye yemali yakuleli i-$1,208.58 kukilogram eyodwa. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, uthi lintengo lokhu isinda iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihola nge-bond.
Sizakhumbula ukuthi abantu abaningi eZimbabwe bahola imali ngamabhondi, bayizuza ngamabhondi. Ngakho ke ukuguqula imali yeZimbabwe iye emalini yaseMelika sekudinga imali eningi kakhulu abantu abangayizuziyo. Ngakho kuza kusho ukuthi uma bezathenga lezi zinto okufanele ukuthi bazithenge, bamele babe le mali eningi kakhulu kulaleyo kade beyisebenzisa nyakenye. Okuyinto ebabangela ubuhlungu lobunzima obukhulu ngokuba bengayizuzi leyo mali.
Omunye wabathengisa igasi emkambo, umnumzana Lethubuhle Maphosa, uthi ukusilela kwamandla kagetsi sokubancede ukuthuthukisa ibhizimusi yabo.
Kulezi nsuku ungcono ngenxa yokuthi magetsi abehamba. Kodwa abantu babelokhu befila igasi encane, umuntu ekuyezwa ukuthi 1 kg, 2 kgs. Into kuyabe kusokunganomsebenzi wakhona mningi, kodwa ngabe kumbe babuya bezofila igasi umuntu efilisa 10 kgs kuyabe kungcono. Kodwa-ke kulezi nsuku ubungcono bakhona ukuthi asilali umuntu engatholanga mali, ngenxa yokuthi vele abantu babebuyile ngaphandle. Nxa ungelayo igasi yakhona yikho suka kube le problem khona. Kodwa nxa ulayo igasi lamatanki akho aneleyo, uyalala uthengisile njalo.
Unkosikazi Sanele Mguni, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi bakhangelele ukuthi nxa intengo yehlile ingasileli njengakweminye iminyaka.
Singakhangela isimo esikiso esokuhamba kwamagetsi khathesi, bekufanele ukuthi kube khona okwenzakalayo ngentengo yegasi ngoba iningi selidanela kiyo. Siyananzelwa futhi ukuthi kweminye iminyaka iyabe idula futhi ihlupha ukutholakala. Siyathaba nxa intengo yehlisiwe, sikhangelele ukuthi ingasileli njengakweminye iminyaka ngesikhathi sekhefu.
Unkosikazi Zanele Phiri, ingcwethi kwezomnotho, uthi intengo yegasi ilawulwa yokudingakala kanye lokuzuzakala kwayo, njalo lonyaka intengo ibingakhuphuki ngesibanga esikhulu ngoba ilizwe leSouth Africa eliyilo elithengisela eZimbabwe kalivalanga ukuphekwa kwegasi okwesikhathi eside.
Iprice yegasi, it has been relatively stable ngenxa yokuthi ama-South African plants awegasi this year they closed for a short time. That's why iprice yegasi it's increased ngo-April to $2.32. Because if you let's see what are outside the country, so Izera it can regulate the price, but the price is determined by the supplier, like where we get the gas.
Iningi likaZulu emadolobheni lisebenzisa amandla kagetsi, njalo yiwo angathi alentengo enganeno. Kodwa kusukela lapho kuqala ukucitha kwamagetsi, uZulu sedanela ekuthengeni igas ngoba inkuni lazo zingatholakali. Kuviki edluleyo, ikampani yeZETDC ikhuphe umbiko isithi uZulu uyikweleta imali engaba izigidi ezilitshumi lane zamadola eMelika. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.